possible. Now I believe. Now I believe. Now I believe. All things are possible. Now.
Asiqhubekeni simile okwesikhatshana nje manje okwelizwi lenkosi. Asivuleni ku-Amosi, umprofethi u-Amosi, isahluko 3, siqala ngendima 1. Ngifuna ukubonga udade Juanita lo-Anna Jean lodade Mo okwaleyo chorus yengoma enhle. Ingibuyisele emuva lapho ngihlezi lapho futhi ngiyilalele. Ebengicabanga lapho belathi behlabela emkhankasweni umfowethu Jack Lami sasikhuluma. Lawo mankazana ayengamankazana amancinyazana othi mina sithupha abancane okunye okunjengalokho inkazana. Manje ngiyacabanga dade Anna Jean ulabantwana abahlanu lo dade Juanita ule umama wabantwana ababili futhi siseduzane sibili kulokho kutshona kwelanga abafazi okwedlula esasiyikho ngaleso sikhathi okungaba iminyaka elithumi lesithupha umehluko. Akuyi kuba kude siza kube sichaphela phetsheya leso sikhathi esiyinkazimulo. Manje ku-Amosi isahluko 3 asibaleni. Zwanini leli lizwi inkosi elikhulume ngani, o lina bantwana bako-Israyeli, imelene losendo lonke engalwenyusa phandle kweGibhithe isithi, yini kuphela engilaziyo kuzo zonke izinsendo zomhlaba? Ngakho-ke ngizaphindisela phezu kwenu okobubi benu. Ababili bangahamba kanye-kanye yini ngaphandle kokuthi bavumelane? Kambe isilwane singabhonga ehlathini singelampango? Ibhongo lesilwane lingakhupha ilizwi lalo ebhalwini lwalo lingabambanga lutho yini? Inyoni ingawela emjibileni emhlabeni lapho engathiwanga khona yini? Umjibila ungathanya yini emhlabathini futhi ungabambanga lutho yini? Uphondo luzavuthelwa yini emzini abantu bengethuki? Kungaba lobubi yini emzini futhi inkosi engabenzanga? Isibili, inkosi kayenzi lutho kodwa iyembula imfihlo yayo kunceku zakhe abaprofethi. Isilwane sibhongile, ngubani ongayikwesaba? Inkosi ikhulumile, ngubani ongayikuprofetha? Asikhothamiseni amakhanda ethu. Nkosi Jesu, makuthi lokhu ilizwi lakho Nkosi, masibe lobudlelwano lobu busuku kulesi isabelo. Siyakhuleka Nkosi ukuthi uzasinika indikimba yodaba esizayithatha kusukela lapha futhi makuthi kulethe inhlonipho kuwe. Sibusise lapho silindile Nkosi lobu busuku phezu kwelizwi lakho. Silisa abagulayo labahluphekileyo, sindisa abalahlekileyo. Nika amandla kwababuthakathaka Nkosi, labo abasebesiba buthakathaka konke okwenyama lokukamoya. Futhi siphe ukuthululwa okukhulu kobukhona bakho ngoba sikucela ebizweni likaJesu. Amen. Ngifisa ukuthatha okwesifundo kulokhu lobu busuku. Umkhuhlane wokukhohlwa wokamoya. Lingakhohlwa kusasa, kungumkhuleko wabagulayo kusasa. Sikhangelele inkosi ukwenza izinto ezinkulu kakhulu. Kusasa imini ngehola lesibili nta, lapho siqala inkonzo zethu. Umfana uzabe elapha ukunika amakhadi okukhulekelwa. Futhi wonke umuntu ozakhulekelwa, lo ofuna ukukhulekelwa. Futhi sikhangelele isikhathi esikhulu kusasa, enkosini. Manje lina bantu elilapha livakatsha livela phandle kwedolobho, khumbula kukhona amatshe amabandla evangeli eligcweleyo edolobheni lonke, liyemukelwa kiwo wonke. Bengikhuluma nje komunye wabelusi bami esisebenzelanayo phandle usanda kungena nje, umfowethu Jackson ekuqaleni ibandla leMethodist usehla phansi idolobho kumbe amabili ngaphansi kwethu. Futhi bangaki abalapha abasebenza kanye lethabhanekeli? Kasiboneni izandla zenu yonke indawo. Minabo ngileqiniso ngiyathokoza sibili ukuba lani phansi. Lo ngumhlangano oseduze kakhulu. Ngise-Indiana okwesikhatshana esithile. Ngicabanga ngokuphenduka khona masinyane futhi ngifaka itente futhi ngisiba lalezo mpondo eziyisikhombisa zokucina. Inkosi ithanda. Ngakho manje kodwa khumbula kusasa, lingakukhohlwa. Kusasa ngihola lesibili nta, futhi manje inkonzo yethu elandelayo izaqalisa iviki ezayo eTampa, Florida. Manje ngifuna ukukhuluma mayelana umkhuhlane wokukho umkhuhlane wokukhosha okamoya. Manje lumfo omncinyane esikhuluma ngaye uAmos okwesikhatshana nje ukuthola isisekelo sethu singakafiki esifundweni. Lokhu kwakuyisikhathi sokuphumelela okukhulu eSamaria. UIsrayeli wayephumelele, babehambile sibili emva komhlaba futhi baphumelela. Akusiso sikhathi sonke lapho ukuphumelela uyisibonakaliso sesibusiso sikamoya. Kodwa kwesinye isikhathi kuphambene, abantu bacabanga mhlawumbe kumele ube lempahla eziningi zomhlaba. Futhi lokho kutshengisa ukuthi uNkulunkulu uyakubusisa. Lokho akusilo qiniso. Kwesinye isikhathi kungenye indlela. Kodwa siyathola yena kasazi okuningi kangaka ngalumfo omncinyane. Yena kasilambali lapho avela khona. Siyazi yena ngokutsho kombhalo lapha ungumalisi wezifuyo. Kodwa uNkulunkulu wayemphakamisile. Ngiyacabanga ngibona ngolunye usuku oluthisayo eSamaria khonale elinye lamadolobho amakhulu omhlaba ezivakatshi ngalolo suku. Ngenye into ohlelweni lokuthi singathi Miami kumbe iHollywood, iLos Angeles. Enye yalezo ndawo ezinjengalezo, indawo enkulu yezivakatshi. Futhi nje singacabanga simbona wayengakaze abe sedolobheni elinjalo. Kodwa wayelelizwi lenkosi, wayesiza kuleli dolobho elikhulu lapho isono esasibuthelwe emaceleni onke. Abatshumayeli bonke base besuke kude lelizwi likaNkulunkulu, futhi babengabanga lomprofethi okweminyaka emide. Futhi-ke lumfo omncinyane lapho iqansa uqaqa sengathi nje inyakatho yeSamariya. Ngiyacabanga ngimbona ilanga elitshisayo likhazimula phansi, futhi le ndevu zakhe ezimhlophe ebusweni bakhe, futhi amehlo akhe amancinyane ancipha, lelakhe elincinyane ikhanda elilempabanga likhazimula lapho ngela phansi phezu kwalelo dolobho, futhi amehlo akhe ancipha. Wayengakhangeli kulokho izivakatshi ezivame ukukubona ukuya edolobheni futhi kubone konke okukholisisayo kobuhle. Wakhangela futhi wabona ukubukeka idolobho elaseliyikho, idolobho elake laba lidolobho likaNkulunkulu, futhi laselingene ekuboleni kwesimilo njengalokho. Akumangalisi lowo omncinyane umfo ongaziwayo wayengu-Amos umprofethi, futhi manje basazi okuningi ngaye. Asikwazi ukuthi wayevela ngaphi. Abaprofethi bavame ukubuya enkundleni bengaziwa, basuke ngendlela efanayo. Asikwazi ukuthi bavela ngaphi lapho abaya khona. Asazi lutho ngembali yabo. UNkulunkulu uyabaphakamisa nje. Wayengakhangeleki kangako, kodwa wayelo itsho kanje iNkosi. Iyo into enkulu engiyibonayo.
Of course, he came to Samaria to begin.
Yebo, sibili weza eSamaria ukuqala umkhankaso wakhe. Ngileqiniso wayengela kusebenzelana lomuntu. Wayengela khadi lobudlelwano kuloba yiphi inhlanganiso yesonto. Wayengela zincwadi ukutshengisa ukuthi liqembu liphi avela kilo. Futhi kodwa wayelento eyodwa. Wayenelizwi lenkosi elalelo dolobho. Futhi ngiyamangala, ngasi ngahambisa u-Amosi lamuhla phansi esikhathini sethu. Angazi uba wayengamukelwa edolobheni lethu lamuhla. Angazi uba sasingamemukela, kumbe sasingakwenza njengalokho abakwenzayo. Sithola amadolobho ethu ekuboleni okufanayo, futhi siyathola ukuthi isono sikhulu nje phakathi kwabantu njengalokho esasiyikho leso sikhathi. Futhi angazi ngale encinyane indoda engaziwayo ukuthi uzawuqala kanjani lomkhankaso na? Kanjani? Kungaphi lapho azaqalisela khona? Yiliphi ibandla aya kulo? Kumbe ngubani oza kusebenzelana laye? Wayengelalutho lokutshengisa lapho ayevela khona. Wayengelalutho lakancinyane kuphela. Itsho kanje inkosi ngedolobho. Wabathola bebole kakhulu, futhi lokuziphatha okonakele kakhulu. Kwakuyisikhathi esikhulu. Abafazi kulelo dolobho base bephose baba njengalokhu abayikho e-United States. Base bebolile yonke into uNkulunkulu ayeyikhangelele kibo. Base behambe ngenye indlela, futhi siyathola ukuthi kwakuyindawo enkulu lapho ababe lemidanso esitaladeni. Abafazi bezihlubula izigqoko zabo ngokungelambeko nokunjalo njengomahlubula izigqoko, ngoba lokho kwakuyikuthokozisa ababukeli kulezo nsuku. Manje sokunsuku zonke yekela nje umkhathi uchise, futhi kawudingi ukuya kuloba yuphi umbukiso. Yonke esesitaladeni, loba ngaphi, loba njani, ihlazo kini bafazi ukwenza into enjengaleyo. Awulanhloni ngawe na? Futhi-ke ngakhuluma lokho komunye umfazi lapha kungasikude, futhi wathi, ngani? Wathi, mfowethu Branham. Wathi, lokho nje kufanana labafazi bonke. Ngathi, kodwa akumelanga senze njengabanye bonke abantu. Sahlukile, siyisimilo esahlukileyo. Akungikhumbuza ngomfazi. Wathi, mfowethu Branham. Omunye wathi, angigqoki okabudula labo. Wathi, ngigqoka amabhulukwe. Ngathi, lokho kwedlulisile. UNkulunkulu wathi uyisine ngizwe emehlweni akhe ukuba umfazi agqoke isembatho esihambelana nesendoda. Kunjalo. isihlalo sibili. Omunye wathi, "Ah, wabasayenze ezinye izigqoko." Lokhu besenza imitshina yokuthunga futhi balempahla. Akulazaba, yilokho nje okusenhlizweni. Yikho lokho okutshengiselayo phandle. Kuyazibonakalisa. Futhi manje siyathola kuleli dolobho kuba isimilo esibolileyo. Abachumayeli babesesaba ukukhuluma olutho ngakho. Futhi kodwa babelokuncinyane lo omncinyane umfo omdala esiza ngasentabeni esiza ukuzobatshela itsho kanje inkosi hlanzani linto okungenjalo liya ekuthunjweni futhi waphila ukubona insuku zesiprofethi sakhe zigcwaliseka waprofetha ngezinsuku zikajerobhowamu wesibili owayelahliweyo nje kungenani yena wabalesisa lezinye izizwe futhi lu-Amosi omncinyane waprofetha futhi wabatshela wathi unkulunkulu uqobo elitsho ukuthi liyamkhonza uzalibhubhisa futhi wakwenza futhi nxa ilizwi lakhe lingaba lapha lobu busuku khona eBirmingham liza kutsho into efanayo emabandleni unkulunkulu uqobo elitsho ukuba limkhonzile uzalibhubhisa ngolunye usuku kangikhulumi kulumbuthano lapha amathebulawa abhoda umhlaba wonke manje khumbula lokho kuliqiniso kona-ke wafumana lapho engena edolobheni ukuthi zonke izinto lezi angazi ukuthi ngabe wezwa njani ukukhangela lokubona lokho kubola kwabantu bakankulunkulu labo athunyelwa kubo ngiyamangala nxa singamamukela manje nxa engangena sasingasebenza laye na sasingamnika okwethu okwedlula konke singamnika ukunaka kwethu na singaphenduka nxa wasitshela ukuthi kufanele sibuyele elizwini lenkosi futhi senze ngendlela inkosi ekhulume ngayo ukuba sikwenze na ngiyamangala lokho dadewethu abangakwenza ngenwele zabo ezigeliweyo bengathiya inwele zabo zikhule futhi nga u-Amosi esiza angakuchumayela futhi ngiyalitshela lokho ngoba yilo ilizwi lenkosi ngiyamangala nxa awethu amabhodi engakhupha amadikoni abathethe kathathu kumbe kane lokunjalo njengalokho futhi bezama ukuba ngamadikoni ngiyamangala nxa zonke izinto lezi ngiyamangala lokho angakwenza emuntwini ovumela umkakhe agqoke okabhudula futhi aphume esitaladeni phandle lapho futhi acente iguma phandle egumeni lapho amadoda esedlula ngiyamangala lokho angakutsho endodeni enjengaleyo ngeqiniso angakukhalimela ngakho konke okwakuphakathi kwakhe ngoba wayelo itsho kanje inkosi futhi wayengeke enze olunye ulutho kodwa lokho wabafumana kulolo suku lodaba olubi lwesifo umkhuhlane wokukhohlwa okamoya futhi lokho yikho kanye nje esilakho lamuhla manje wabakwazi njani lokho okwakuza kwenzakala u-Amosi wayengabakwazi kanjani kuqala wayengumprofethi futhi into elandelayo wabakwazi ngomkhuhlane lokho ukuhlolwa kwakuyikho futhi wayengabakwazi lokho impumela eyayiyikho nxa udokotela ekhangela phezu kwemvukuzane futhi abone ukuthi le mvukuzane isivele yahamba uyakwazi ukuthi akusela okunye kodwa ukufa okuseleyo yikho kuphela ngaphandle unkulunkulu enze olunye ulutho ngakho awu lapho ukhangela idolobho futhi ukhangele abantu ukhangele ibandla futhi ukhangele abantu abakhatshana kakhulu lo nkulunkulu kakulalutho kodwa ukuhlola kodwa isono futhi inkokhelo yesono yikufa kuyafa ukuhlola kuyafakazela lokho okuyikho uyabona lapho abantu besuka kunkulunkulu futhi bengalaleli elizwini bengasela sifiso selizwi khona-ke kulokuhlola okukodwa kikho umphefumulo onayo lo mphefumulo uzakufa ukungakholwa kuzakwehlukanisa kunkulunkulu kunjalo sibili lokho wayesazi ukuthi isifo lokho impumela eyayiyikho lapho ebona isifo sesono edolobheni manje lo mkhuhlane wokukhohlwa siyatshelwa ukuba kuyakubangela ukuba ube sendaweni lapho ongasoze uzazi manje kuyinto engajwayelekanga akwenzakali kaningi kangako kodwa imbangela zivela ekwethukeni ngumuntu ongaziyo lokuthi ungubani uyakuthola ezimpini kwesinye isikhathi amasotsha ayakuthola kwezinye izikhathi abantu bayakuthola enye into ekubangelayo yikukhathazeka ukukhathazeka kuyakubangela ukukhathazeka akulamandla kikho lakancinyane yebo yeqa nje ukukhathazeka futhi wamukele ukholo omunye wathi awu manje aluba uzakudutshula ekuseni awusoze ukhathazeke na ngathi hatshi angicabangi njalo ngani ngathi ukukhathazeka kungeke kwenze lutho kodwa kungenza ngedluliseke awu kuyasiza ngani ukuba lokholo ngathi kungangikhulula futhi kunjalo bona ngakho ukukhathazeka akulamandla kukho nizo kodwa ukholo lulamandla wonke kholwa manje ukukhathazeka kwesinye isikhathi kuyakubangela futhi enye into ekubangelayo phakathi kwabantu ikungena phakathi kwemicabango emibili lokho kuyabangela umkhuhlane wokukhohlwa futhi kukungenisa endaweni lapho ngempela lokho okwenzileyo. Usilahlekelwe imicabango yakho, usilahlekelwe ingqondo yakho. Awungeke wenze, awukwazi ukuthi ungubani, awungeke uzazi. Ungahamba ubhoda udlela yonke into, kodwa wena ulokhu ungenelisi ukuzazi. Ule mfundo yakho oyifundileyo, imfundo efanayo owawulayo, kodwa awukwazi lapho oyavela khona, awukwazi ukuthi ungubani. Lapho ongowakhona lo ngumkhuhlane wokukhohlwa.
We are identified with our families.
Sazakala ngemuli zethu kulimpilo yabantu ngomthato futhi labo mkethu siyachata futhi imuli zethu zaziwa ngomanyano wethu wethu womthato futhi ke okokucabanga aluba into embi ingenzakala kuwe futhi ungazoze wenelise ukukhumbula lo owamchadayo ungubani umkakho yibaphi abantwana bakho ngubani ubaba wakho lo mama ngubani umakhelwane wakho lokho kungaba yinto embi khona ke siyazakala njalo singazazakalisa kusendo lwabantu ngokuba lokuhlakanipha lokuba ngabathukileyo empilweni yenyamazana inyamazana ayicabangi ihamba njengemisindo ayilamphefumulo futhi kodwa siyimpilo yenyamazana okusenza sehlukane sizidalwa ezilegazi elikhudumalayo kodwa kuyini leso sidalwa siyinyamazana yegazi elikhudumalayo futhi sisesimweni senyamazana kodwa lokho okusenza sahlukane saziwa ngokuba lomphefumulo isazela esisitshela lokho okuhle lokubi manje kule ndawo lapho uthola umkhuhlane wokukhohlwa ungaba njengonebukadineza kwakuyiwo owaziphakamisayo ngesinye isikhathi futhi unkulunkulu wamenza wacabanga ukuthi wayeyinyamazana futhi waphila phandle enkangala futhi wadla utshani njengenkabi futhi lele nwele zakhe zakhula zehla emzimbeni wakhe njengensiba zengqungqulu futhi wayeseyinhliziyo yesilo kuye bona lo kwakungumkhuhlane wokukhohlwa ngoba wayesekhohliwe ukuthi wayeyinkosi wayesekhohliwe ukuthi wayengumuntu futhi wacabanga ukuthi wayeyinyamazana ngakho wenza njengenyamazana ngoba wakhohlwa ukuthi wayengumuntu. Lokho kulula kakhulu lamuhla futhi siyakhohlwa kwezinye izikhathi lokho ibandla lesikristu eliyikho siyenza njengomhlaba. Lokhu kuyatshengisa ukuthi silomkhuhlane wokukhohlwa okamoya ngenxa yokuthi awenzi njengomkristu uyenza njengomhlaba uyamukela inhliziyo yomhlaba futhi iyabangela lokhu lapha siyafumana ukuba u-Israyeli wayeseveze egcekeni wavezwa egcekeni emhlabeni futhi wayewele kulinjwayelo futhi lumprofethi wathunywa ukubagebhela phandle kwakho nxa wayesenelisa lokubatshela. UNkulunkulu ngomusa wakhe wakhetha u-Israyeli kuzo zonke imuli emhlabeni. Umusa wawenze lokho. Wayebanike amazwe akhethekileyo, wabanika izindlu ababengazange badinge ukuzakha. UNkulunkulu wenza lokho, wabakhetha, wabanika amapulazi abangazange bawathenge, wabanika ukudla abangazange bakuhlanyele, wabanika imithombo abangazange bayigebhe, wabanika ingqobo abangazange bazinqobe, wabanika umusa abangazange bawufanele. UNkulunkulu wenza lokho ngomusa wakhe esenzela laba bantu u-Israyeli abakhethiweyo bakhe abathandekayo bakhe futhi wathi eBhayibhilini wafumana ensinini njengenkazana encinyane ihlezi egazini layo futhi wamgeza futhi wamhlanza lalokho akwenzayo kodwa emva kokuba uNkulunkulu esetshengise zonke lezi zisa kuye futhi wanotha waba lo mkhuhlane wokukhohlwa umkhuhlane wokukhohlwa futhi wakhohlwa konke mayelana ngalapho lezi izinto ezavela khona. Ngicabanga yiwo umfanekiso we-USA 1964 ubulawa ngumkhuhlane ofanayo. Singamabandla amakhulu alamandla, singabakhulu abantu abalamandla, sizigidi ngenani futhi siyakhohlwa lapho izinto lezi ezavela khona. Babe le ndaba embi ngakho emva uNkulunkulu ebelungile kubo futhi wabaletha bevela ezizweni zamahedeni futhi wabayenza baba ngabantu abahlukileyo wabehlukanisela kuye wathi wakhupha izini kwelinye ilizwe futhi walihlanyela kwelinye ilizwe lokuthi walungisa kanjani ngalapho ukulenza limile isithelo futhi lithele kodwa izini lakhohlwa lapho izibusiso zayo ezavela khona. Kanjalo labantu bakaNkulunkulu kulezi insuku zokucina sebekhohliwe lokho ubufakazi bokuba ngumKristu kutshoni. Yikho njalo lo mkhuhlane wokukhohlwa sowaba phezu kwabantu. Kabenelisi ukubazazi. Bona bakhohlwa konke mayelana ngakho. Base bekhohliwe ubungcwele bakhe. Base bekhohliwe umthetho wakhe. Abafazi babephila njengabanye bonke abafazi. Ibandla likaNkulunkulu labantu bakhe bahlezi bengabantu abehlukanisiweyo. Abantu ababizelwe phandle. Abantu abangejwayelekanga. Isizwe esingcwele. UbuKristu babukhosi. Benikela imihlatshelo kamoya kuNkulunkulu, izithelo zendebe zabo. Benika indumiso ebizweni lakhe. UNkulunkulu wabiza ibandla lakhe. Futhi walehlukanisa emhlabeni okwaleyo kanye injongo. Futhi walinika umthetho. Futhi yena lona kumele libe ngcwele. Wathi, ngcwele. Futhi kumele libe ngcwele. Futhi kungela ngcwele. Akula muntu ozabona inkosi. UNkulunkulu wakutsho lokho ngokwakhe. Futhi wayebize abantu laba ukuba yilolu hlobo lwabantu. Kodwa base bekhohliwe ngakho. Base bekhohliwe imithetho yakhe. Futhi base bekhohliwe ukuziphatha kwabo. Abafazi phandle esitaladeni. Abafazi bako-Israyeli phandle lapho. Kunye lamunye ekhangelele ukukhuleliswa ngomoya ongcwele ukuzala uMesiya. Futhi ke besenza njengalokho. Isimilo sabo sasisibi. Ngifuna ukuma lapha okomzuzu ukukhuluma ukuthi kuyinto efanayo phakathi kwabantu bethu lamuhla abazibiza ngokuthi amaKristu. Isimilo sabo ngalingananzelela kuphela. Okwesinye isikhathi eningizimu ngabala indaba kusukela phansi lapha lapho ababejwayele ukuba lezigqili babethatha abantu labo futhi babathengise emkambo njengalokhu ongakwenza imota esike yasetshenziswa. Futhi-ke kwakulomathenga othenga athengise wayesiza futhi athathe izigqili lezi futhi azithengise futhi njengalokho ongakwenza imota kumbe enye into. Futhi lezo zigqili zazikudelelizwe lakubo zazivela e-Afrika amabhunu ayezithumbile abaletha lapha kulesi sihlenge. Futhi-ke babangenisa e-United States ngokungekho emthethweni futhi babathengisa ukuba izigqili phandle e-Jamaica langalapho. Futhi siyathola labo bantu babedanile babethunjwe ekhaya labo uqobo babekhutshelwe phandle isitha futhi babedanile babengasoze babone amadoda abo futhi kumbe omkabo futhi obaba babo labomama babo abantwana babo. Ngempela babesenza ukubabhula ngemichilo ukubenza basebenze ngoba babengabantu abadanileyo. Futhi ngolunye usuku othenga athengise wabuya epulazini elithile wabona ixuku lezigqili phandle lapho lisebenza. Futhi wangena futhi wabuza umnini wathi, ulezigqili ezingaki? Wathi, phose ezilikhulu. Wathi, ungaba labo ongabantshintshisa kumbe ongabathengisa na? Wathi, yebo. Wathi, makuthi ngibakhangele. Futhi waphuma phandle ensimini futhi wabakhangela futhi wababona bebabhula bebatshaya. Futhi emva kwesikhatshana wabona enye indoda encinyane. Babengadingi ukumtshaya. Wayelesifuba sakhe siphandle lesilevu sakhe siphezulu. Kwakungadingakali ukuthi bamtshaye. Ngakho othenga athengise wathi, ngingathanda ukuthenga isigqili leso. Futhi wathi, kodwa kathengiswa. Wathi, awu, ngumehluko bani waleso sigqili? Wathi, ngabe leso sigqili singubasa phezu kwazo zonke? Wathi, hatshi, uyisigqili nje. Wathi, awu, mhlawumbe umondla ngokwahlukileyo. Wathi, hatshi, udla emkhulwini lezigqili zonke. Wathi, awu, kuyini okumenza ahluke kangaka kwezinye izigqili? Wathi, awu, lokhu ngamangala lami okwesikhathi eside. Kodwa ngolunye usuku ngafunda ukuthi phetsheya kibo lapho avela khona ubaba wakhe inkosi yesizwe sonke. Futhi loba engumfokazi futhi ekude lekhaya kukanti uyakwazi uyindodana yenkosi futhi uziphatha njengendodana yenkosi. Ngacabanga kodwa lokho nxamnegro ovela e-Afrika futhi esazi ukuthi ubaba wakhe wayengumuntu wesizwe futhi le nkosi esizweni. Kuyini okumele kukwenze kumKristu ozelwe kutsha, indoda kumbe umfazi, ukuthi ubaba wethu uyinkosi yasezulwini enkazimulweni? Kumele siziphathe njengamadodana esiKristu labafazi. Kufanele senze njengakho, sigqoke njengakho, sikhulume njengakho. Lanxa singabezizweni, kanti singabantwana benkosi. Amen. Isimilo sethu, ukwehliswa kwesimilo sethu ensukwini esiphila kizo manje. O-Israyeli wawela kule njwayelo efanayo, futhi laye waba lokungaziphathi. Base bekhohliwe imithetho kaNkulunkulu, ungenzi ukuhlebe futhi ungakhani kwimfazi kamakhelwane wakho lokunjalo. Base bekhohliwe leyo mithetho, babesebengasayifuni futhi. Futhi babefuna ukuba njengomhlaba wonke, njengalokho ibandla eseliyikho lamuhla. Kwesinye isikhathi u-Israyeli lapho beqala, babefuna ukuba lenkosi phezu kwakhe. USamuweli wabatshela umprofethi owayethunyelwa kubo wathi, manje sengake ngalitshela ulutho ebizweni lenkosi kodwa lokho okwagcwalisekayo. Bathi, ngathi awuzange ngake ngaliphela okokudla kwami le mali imali yenu njalo ukuze ngiphile ngayo hathi awukaze ukwenze lokho awukaze usitshele lutho uSamuel kuphela lokho okwagcwalisekayo futhi awukaze usicele imali yethu ukuze uphile ngayo kodwa kunjalo sifuna inkosi kungenani uNkulunkulu wathi kuSamuel bayekele babe layo abakwalanga wena bale mina uIsrayeli wayesengene kuleso simo esifanayo manje babengasafuni abaprofethi bakaNkulunkulu njalo babengasabathini futhi nxa omunye engabuya futhi abalethele ilizwi futhi azame ukubabuyisela elizwini babeza kukwala bahlezi bekwenza kule ndlela yokubola lapho umhlaba nebandla kuzihlanganisa ndawonye khona-ke abafuni lutho lukamoya abamfuni uyitho kanje inkosi bafuna lokho abakufunayo bafuna umhlaba lokuthi bathi bangamakristu futhi baphile emhlabeni futhi baphile kanye lomhlaba futhi baphile njengomhlaba futhi balokhu begcina isivumo sabo sokuba ngumkristu yazi into yakho yikuthi ngumkhuhlane wokukhohlwa okamoya yikho kanye okuyikho abazi ukuthi bangobani sebekhohliwe lokho abafanele bakwenze nxa omunye engabuya namuhla njengalokho kuyakulahlwa njengokufanayo balodaba olubi ngakho futhi kanjalo namuhla babengeke bazi bale kanye lezinto zikamoya futhi ngokuba babengazifuni ilizwi ivangeli babengalifuni isifo sesono zasesibahlasele futhi bakuthanda lokho isono simnandi enhliziyweni engaguqulwanga sikhangeleka sisihle engqondweni engaguqukanga kodwa siyindlela yokufa akulalutho oluseleyo kodwa ukufa umvuzo wesono yikufa futhi kumele uvune kulowo mvuzo uhlanyele emimoyeni futhi manje usuvuna isavunguzane izibonakaliso zomoya lokuchumayela kwesithunywa esimisiweyo esivela kuNkulunkulu akuzange kubanyikinye futhi abafazi babehlela ebusweni babo futhi bathi akudingi ngihambe ukuyakuzwa izinto ezinjengalezo nxa lokho kungaphindanga njalo kuyini umkhuhlane wokukhohlwa okamoya kona kanye okuyikho sebekhohliwe ukuthi uNkulunkulu lelizwi lakhe kuyafana futhi angeke aliguqule nxa umprofethi wavuka enkundleni kulezo nsuku futhi wanika isibonakaliso sikamoya ilizwi likamoya futhi wanika ilizwi likaNkulunkulu ngemuva kwalo bangalihleka kuphela futhi balenze inhlekisa liyasazi isaga esidala izimula zihamba ngezicathulo ezileziphikile lapho ingilosi ezesaba kunyathela khona yikho lokhu lumkhuhlane wokukhohlwa okamoya okwenzayo kwenza abantu bangene endaweni koze kuthi abaselamizwa ngaphakathi kwabo abafuni lutho olungolukamoya thatha umhlangano kamoya silili lapho umoya ongcwele osilisa khona abagulayo futhi edalula imicabango esenhliziyweni futhi uyibeke phakathi kwamabandla wonke umbuthano omkhulu nje phandle lapha kule inkundla futhi ukhangele lokho okuzayenzakala ngemizuzu emilutshwane umuntu wonke uzabe esukuma futhi ephuma phandle abalalutho lokwenza ngakho abafuni lutho lokwenza ngakho baza kulalela kwenye inkulumo yenhlakanipho kodwa lapho kusiza emandleni kajesu kristu lokuvuka kwakhe lomoya ongcwele abafuni lutho lokwenza ngakho ngoba kuyabalahla kuyabalumathisa umlilo ngento abafanele bayenze akulakujeziswa yebo-ke kuyathokozisa okwesikhathi kodwa khona nxa ungazinikela kikho kuyaletha izithelo zokuphenduka ngakho siyafuma ana lapho lomkhuhlane wokukhohlwa okamoya usibambe abantu khona-ke basesimweni esibi manje sithola okufanayo manje ngifuna kumele wazakale kwenye indawo kumele utshengise impilo yakho iyatshengisa lobu busuku lapho oyazakala khona uyabonakaliswa loba kukristu kumbe phandle kukakristu awukho phakathi laphakathi akula nto enjengomuntu odakiweyo engadakwanga akula nyoni emnyama imhlophe ungabe loba usindisiwe kumbe awusindiswanga ungongcwele kumbe isoni okukodwa kumbe okunye futhi lesimilo sakho sikamoya elizwini likaNkulunkulu kuyakubonakalisa khona kanye lapho ome khona kulungile ilizwi likaNkulunkulu liqinisiwe lafakaza ukuthi ubhaphathizo lukamoya ongcwele luyafanana nje njengalokho okwakuvele kuyikho ngosuku lwepentekosti kumbe loba siphi esinye isikhathi futhi ujesu kristu uyafana izolo lamhlala nini futhi ukuziphatha kwakho kulokho kuyabonakalisa ukuba kulomkhuhlane wokukhohlwa okamoya kumbe hathi kunjalo kungelani lokuthi nxa ungumdikoni kumbe loba nxa ungumchumayeli akwenzi yebo bayawuthola labo ngakho siyafumana kuyathelelwana futhi kuthaya into yonke manje siyananzelela manje ukuba ngummelika kumele ngibalwe kanye lesizwe sami manje lalelisisani Ukuba ngumelika lapho ngizalwa lapha kulesi sizwe ngaba isakhamuzi futhi ngibalwa kanye laleli lizwe wonke esiyiso ngiyikho wonke lokho esake saba yikho ngiyikho ngoba ngibalwa njengomelika khona-ke kumele ngithathe ehlazo layo lonke inkazimulo yayo yonke ngoba yini okuyikho ngiyikho ngoba ngibalwa kanye layo ameni ngifuna likubambe ngibalwa njengesakhamuzi sasemelika khona-ke konke eyaye iyikho ngiyikho konke eyikho ngiyikho kumele ngibe yingxenye yayo ngile ngangiyisakhamuzi sasemelika ngiyingxenye yemelika futhi konke lokho eyikho ngiyikho akumelanga ngikukhohlwe lokhu nxa ngifuna ukuhlala ngiyisakhamuzi seqiniso semelika kumele ngikhumbule ukuba ngiyilokho ilizwe lami eliyikho ngoba ngibalwa kanye lesizwe sami ukumkhohlwa kumbe ukumlwela kumbe ukumfela kumbe ukumela konke akumelayo kumele ngikumele lokho isizwe sami esiyikho ngiyikho lokho esikumelayo ngiyakumela ukuba ngummelika othembekileyo ngizalungela ukuyifela ukuyilwela ukuyimela ukwenza loba yini okukhona ngiyingxenye yayo awungeke uyiqale ungazange uqale mina nxa ukhuluma okubi ngayo ukukhuluma ngami ngoba ngingummelika ukukhuluma kubi ngawe njengomelika futhi abakukhuluma kubi ngalesi sizwe bakhuluma kubi ngawe ngoba uyingxenye yakho ungakukhohlwa lokho ngoba nxa ukwenza khona-ke ulomkhuhlane wokukhohlwa sibili futhi khumbula awuseyisakhamuzi sasemelika lapho ungeke ube yingxenye yaso kumele ube yikho lokho imelika eyikho kumele ube njalo kumele ngibe ngumhlanganyeli waso lesi isizwe sami kumele ngibe ngumhlanganyeli waso lokho ayikho ngiyikho bona lokho ayeyikho ngiyikho kungelani lokuthi wayeyini lokho engiyilokho ayeyikho ukuba ngummelika ngafikela ePlymouth Rock laye labokhokho ngangimele ngikwenze ngiyingxenye yakhe ngagibela lopo reve ukumxwayisa ngengozi zakhe ngangiyisakhamuzi semelika seqiniso ngafikela phezu kwePlymouth Rock ngagibela lopo reve ukumxwayisa ngengozi yakhe yakwazi lokho engikutshoyo manje na ngachapha iDelaware elongqoqwane loGeorge Washington lamasotsha akhe ayengagqokanga izicathulo ngangilapho ngoba ngibalwa kanye lalesi sizwe lokho akwenzayo lapho kwakuyingxenye yami lokho engikwenzayo manje kuyingxenye yakhe ngabalwa loWashington eDelaware ngama loStonewall Jackson lapho umumo womkhulu kulaye futhi babuza uma kanjani njengomduli walitshe lapho umuma umelana lawe umfo womncinyane olamahloni olamehlo aluhlaza okwesibhakabhaka wakhahlela loluthuli ngezicathulo zakhe wathi anginathi amanzi ngaphandle ngibonge unkulunkulu usomandla ngawo kumele ngime njengomduli walitshe kanye laye ngama lapho loStonewall Jackson ukuba ngummeli kangibalwa laye lokuma kwakhe ngicapha iDelaware ngisilwa izimpi ngaphakamisa ifulegi ngangilabo lapho bephakamisa ifulegi eGuam emva kokuba inkulungwane zamasotsha emelika benikela impilo yabo futhi lapho lelo qembu elincinyane ligijima phezulu lapho futhi laphakamisa ifulegi ngabalwa kulokho kuphakanyiswa kwaleyo fulegi kunye lamunye wethu sabalelwa lapho zonke izakhamizi zemelika zabalwa naleyo fulegi le ngaphezu kweGuam lapho ngisizwa ukuthi babefakeleyo fulegi phezulu lapho inyembezi zehla ezihlathini zami kwakuyini kwakunguwe lokho kwakusitshwa thina sonke lapho sibalwa lapho kanye lakho konke ayikho ngiyikho inkazimulo yakhe inkazimulo yami yonke ihlazo lakhe lihlazo lami nxa enze izinto ezigcwele ihlazo khona-ke kumele ngimkhangele ngimele isigcono sakhe nxa esamukela inkazimulo ngamukela inkazimulo laye ngoba ngibalwa kanye laye manje ukubalwa ndawonye amamelika kumele bamele ihlazo lemelika yonke inkazimulo yemelika konke ake waba yikho konke ayikho kumbe lokho oza kuba yikho ubalwa kanye lakho manje ukuba ngumkristu weqiniso kumele ube ngokufanayo asifuni ukukhohlwa lokho konke lokho ayeyikho ngibalwa kanye laye ngibalwa kanye laye nanzelela futhi uphakathi kwami lami ngikuye Nanzelela, konake wonke umKristu ongumKristu, umKristu wakhotho. Wayekanye laye lapho intanyezi zokuza zihlabela ndawonye futhi amadodana kaNkulunkulu amemeza ngentokozo. Kungakabi lokusekelwa komhlaba, sabalwa phakathi kwezibanga zokungafi, kanye loNkulunkulu, iminyaka eyizigidi ezilitshumi umhlaba ungakenziwa. Ngangisemuva khonale kanye laye, ngangile mpilo elaphakade, ngangilapho kanye laye, ngabalwa kanye laye, lapho intanyezi zokuza zihlabela ndawonye futhi amadodana kaNkulunkulu amemeza ngentokozo.
When he called Abraham,
at the Abraham, age of 75 years, Nganilaye lapho ethatha ukuma kwakhe phezu kuka ithokanje inkosi ngiza kuba lengane ngamalaye wonke umnye umKristu wamalaye nganilaye lapho izilingo zakhe zisiza nganilaye lapho esenyukela esiqongweni sentaba kunikela uIsaka nganilaye lapho inqama ibonakala nganilo Josepha lapho elatshwa ngabafo wakhe ngoba wayengokamoya futhi labanye babo bonke babengabenyama Nganilaye lapho esazi isigcono ayemele asimele nabafo wakhe uqobo lokho ayeyikho ngiyikho lokho engiyikho ayeyikho ngoba sonke simunye kuKristu Jesu nganilo Josepha ebhalwini lwakhe ingcwaba nganilaye lapho esiya esandleni sokudla sikaFaro kwakumele ubalwe kanye laye NganginoJakobe lobo busuku lapho ebindana busuku bonke lengilosi. Ngibindane laye ngokwami. Ngiyakwazi lokho adlula kikho ngakho. Ngakho ngabindana noJakobe isikhathi esifanayo azenzayo. Ngoba ngingumfo wakhe. NganginoMose lapho ehamba esiya phansi eGibhithe. NganginoMose esihlahleni esivuthayo. NgangumKristu. Uyabalwa kanye lalabo bantu beBhayibhili. Lingakukhohlwa. NgangiloMose lapho abantu bonke bemelana laye. NgangiloMose lapho ehamba ulwandle olubomvu. Lapho ephakamisa izandla zakhe futhi wahamba phambili futhi ulwandle olubomvu lwavuleka. Ngabalwa kuKristu khona lapho. Futhi NgangiloMose kulelo hola. Loba yini amaKristu ake abayikho. Loba yini amakholwa ake abayikho. Yonke inkolo manje libalwa kanye lalowo muntu ofanayo. Loba yini obuyikho. Kumele ubalwe ndawonye. Ungakukhohlwa lokho. Lapho ukwenza olomkhuhlane wokukhohlwa okamoya. Usukhohliwe ukuthi ungubani. Manje, ubalwe laye. Kanye loMose lapho ichapha ulwandle. Nganilo Elijah ngensuku zika-Ahabu lapho bemele benze ukhetho lo ababeza mkhonza uNkulunkulu kumbe uBhalamu sasilaye entabeni iKhameli lapho kwakumele enze lolukhetho ngoba sibalwa emzimbeni kaNkulunkulu ofanayo lo azitshengisa ekiwo ngakho nxa sibalwa kulowo mzimba khona-ke kumele sikhumbule sasilapho kanye laye kunjalo Manje nganginilo Davida lapho ephikwa ngabafo wakhe. Nganginilo Davida wawulaye lawe ngangumKristu. Kumele ubalwe ekulahlweni kwakhe. Nganginilo abantwana bamaHebheru esithandweni somlilo. Lapho umlilo ungenelisanga ukubatshisa ngenxa yobukhona bomuntu wesine. Nganginilo Danieli ebhalini lwezilwane ngabalwa phakathi lapho. Lapho ingilosi yenkosi imbona phakathi lapho. Ngeqiniso sibili nganilaye eCalvary. Kumele ngibalwe kanye laye eCalvary. Kumele ngibe khonale endaweni leyo. Lapho kungesikho ukuthi lami ngabalwa kanye laye eCalvary. Ngafa kanye laye eCalvary. Wonke umKristu kumele afe laye eCalvary. Nga ungafi kanye laye eCalvary. Kawungeke ube ngomunye wakhe. Ngangikhona lapho esifa. Ngafa laye. Futhi-ke ngangilaye lapho evuka kwabafileyo. Ngavuka ngokusa kwePhasika kanye laye ekuvukeni. Loba yini akwenzayo ngangikhona lapho kanye laye. Lonke ikholwa lalinjalo. Futhi manje ngihlezi laye endaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Kanye lamandla wonke esiwogwenqotshiwe. Ngaye. lonke ikholwa elimkhristu lalihlezi ngendlela efanayo ngoba kumele wazakale. Manje ngiyazithola ensukwini lezi zokucina kanye labaningi bamakristu abakholwayo ngibalwe enkonzweni yakhe ungofanayo izolo lamuhla lanini nini ngazithola kulolu suku ngibalwe enkonzweni yakhe. Uyazithola ungaleyo ndlela ukukholwa khona uhamba kanye lakho. Nanzelela, imisebenzi leyo ayenzayo wathi, ikholwa lizayenza into efanayo, imisebenzi engiyenzayo, liza kuyenza lani. Kona ke ungabalwa kanye laye, kona ke lapho isigcono sibuya elizwini, ungamela isigcono njengalokho akwenzayo. Ubona, ubalwa kanye laye, ngabalwa kanye laye. Ngangilaye ngosuku lwePentekosti. Ngangilabafundi phezulu lapho ngibalwa kanye labo kubhaphathizo lukamoya ongcwele. Ngiyamangala nxa ibanja lingela mkhuhlane wokukhohlwa kokamoya kangako manje ukuthi abakwenzi abanye babo abakholwa. Ngitsho ukuthi kulento enjalo enjengomoya ongcwele. Bona lapho ibandla elikhona indaba embi sibili yomkhuhlane wokukhohlwa kokamoya. Bona sebekhohliwe ukuthi lo kwakunguJesu Kristu ngemuva le. Sebekhohliwe lokho uJesu Kristu wayeyikho. Sebekhohliwe babecabanga ukuthi wayengumenzi womthetho nje kumbe umprofeti kumbe indoda elungileyo. Bakhohlwa ukuthi wayengunkulunkulu. Bakhohliwe ukuthi ungofanayo izolo lamuhla lanini nini futhi ibandla lilo daba olubi lomkhuhlane wokukhohlwa kokamoya. Sebekhohliwe zonke lezi izinto abakuzwisisi khona njalo futhi. Kumele sibe labafundi bePentekosti sibalwa kanye labo. Ngabalwa kanye lentshumayelo kaPetru ngosuku lwePentekosti kumisebenzi isahluko 2. Ngezwa lokho akutshoyo. Ngiyakholwa lokho akutshoyo. Ngalalela lokho akutshoyo. Manje ngibalwa entweni efanayo. Ungabi lomkhuhlane wokukhohlwa kokamoya ngoba uzakwenza uzazivala kanye lenye into. Hlala kanye lalelo lizwi. Sathi kanye lebandla lapho lithunywa uJesu Kristu kumisebenzi isahluko 16. Hambani liye emhlabeni wonke futhi lithumele evangeli kukho konke okudaliweyo. Ngifuna ukubalwa lapho umhlaba wonke kuso sonke isidalwa. Lezi izibonakaliso zizakubalandela labo abakholwayo. Ungabalwa kulokho. Awu, manje uyabalwa kanye lalokho. Kumbe ngabe lomkhuhlane wokukhohlwa kokamoya ukuthi uyafumana ukuthi kawukholwa ukuthi lezo zibonakaliso ziyalandela amakholwa. Bona, nxa ungakukholwa khona ke lomkhuhlane wokukhohlwa kokamoya. Bona, usukhohliwe ukuthi uNkulunkulu wakuthembisa lokho. Wathi lezi izibonakaliso zizabalandela labo abakholwayo. Lingakukhohlwa. Uyezake ukukhohlwe futhi ube ngumKristu. Ufanele ubalwe kanye lakho. Kumele ubalwe kanye loJohane ongcwele isahluko 14 indima 12. Lo okholwa kanye lami, imisebenzi engiyenzayo, laye uzayenza futhi. Ungakukhohlwa. Nxa ukwenza khona-ke, ulomkhuhlane wokukhohlwa okamoya. Usukhohliwe ukuthi ungubani. Usukhohliwe ukuthi ubufakazi bakho butshoni. Kuthiwani mayelana lokuthi wathi uba lihlala kimi lelizwi lami kini lingacela likufunayo futhi lizakwenzelwa. Ngabe ubalwa lapho ukukholwa ukuthi lokho kuliqiniso. UMarko 11 lapho esithi nxa usithi kulintabasuswa futhi ungathandabuza enhliziyweni yakho kodwa ukholwa ukuthi lokho okukhulumileyo kuzagcwaliseka. Ungaba lakho okukhulumileyo. Ungabalwa lapho ukukholwa ukuthi lokho kuliqiniso. Nxa kungenzanga khona-ke usuthola umkhuhlane wokukhohlwa kwamoya futhi uyakhohlwa. Uyalahlekelwa yikuma kwakho okuqinileyo kwesiKristu. Awungeke utsho ukuthi ungongaphi. Uthi ngingumethodisti, ngingumbaptisti, yikho lokho engikwaziyo ngakho, ngingumpentekostali, ngiyilokhu lokho kumbe okunye. Khangelani, lokho kungabe kusitsho ukuthi isibonakaliso somkhuhlane siyatshengisela kuwe ukuthi ulo mkhuhlane wokukhohlwa okamoya. Uthi awu mfowethu Branham, ngiyakukholwa lokho futhi angenzi manje mana obomzuzu nje. Nga uNkulunkulu wathembisa ukwenza izinto lezi futhi wathi siza kuba sensukwini zokucina futhi isivumokholo sakho siza kususa kukho. Lezo isibonakaliso esihle. Ngiyabona isibonakaliso somkhuhlane kuwe. Umkhuhlane wokukhohlwa okamoya. Usukhohliwe ukuzibala kanye lelizwi. Wena uthi angikholwa ukuthi abagulayo bayasiliswa. Ulo mkhuhlane wokukhohlwa okamoya. Wena uthi angikholwa ubhaphathizwe ngomoya ongcwele. Umkhuhlane wokukhohlwa okamoya. Wena uthi angikholwa ukuthi uNkulunkulu wathembisa ukwenza izinto lezi ensukwini zokucina. Bona ke usulalele isivumokholo. Kumbe enye imfundiso esikhundleni seBhayibheli. Ulo mkhuhlane wokukhohlwa okamoya. Awukwazi ke lapho ongokhona. Uyavuma umKristu futhi ulandula ilizwi. Uyakuletha kuyakubuyisela emkhuhlaneni wokukhohlwa okamoya njalo. Bona, awazi lapho ome khona lo mkhuhlane wokukhohlwa kwamoya awenelisi ukuzibala kanye lemibhalo kumele ube kanye labafundi kumele ube kanye lombhalo wonke kanye lebandla lapho lithunywa kodwa manje lapho ibandla lithunywa hambani emhlabeni wonke futhi lithumayele ivangeli lezi izibonakaliso zokubalandela labo abakholwayo lo kwakungumsebenzi wakhe awuthunyiweyo manje sebe lo kwakungumsebenzi awuthunyiweyo kodwa sebe lodaba olubi lwalo umkhuhlane wokukhohlwa kwamoya njengo-eva owangena kuye ngalapho ensimini ngolunye usuku manje njengo-israyeli ehlupheka ngesifo esifanayo ukuguliswa yikudla kweseminari ngokuza kunika umkhuhlane wokukhohlwa kwamoya thatha ukudla kweseminari futhi uzagula futhi-ke into yokuqala uyazi uzathola umkhuhlane wokukhohlwa kakubi sibili akawukholwa lutho ibhayibhili elikutshoyo yilo uhlupho ngebandla lamuhla yilo uhlupho singeke sibe lemvuselelo lamuhla yilo uhlupho ngabantu lamuhla badonselwe kakhulu phezu kwamalahle akho konke le nkolo yonke eyizwe engavela baze bangakwazi lokho okuhle lokubi khona kanye akasakhumbuli inkosi yakhe akasakhumbuli ilizwi lakhe akasakhumbuli isithembiso lokho kwakulihlupho njengo-israyeli lapho ujesu esiza enkundleni babengela kukhumbula ukuthi intombi izakhulelwa babengela kukhumbula ukuthi umose wathi inkosi unkulunkulu wakho izavusa umprofethi ofanana lami babe lo mkhuhlane wokukhohlwa kwamoya yikho kanye ibandla elilakho lamuhla wathi kuza kuthi ensukwini zokucina ukuthi izinto lezi zizathatha indawo lezo esizibona zithatha indawo futhi ibandla lihlezi lifile njengehola lethumi lambili nta kuyini umkhuhlane wokukhohlwa kwamoya sizibiza ngokuthi ipentekosti futhi asenelisi ukubona futhi asenelisi ukuzibona elizwini lapho lithunyayelwa emandleni wokuvuka kwakristu futhi yena lapho phakathi kwethu ekwenza futhi esenza khona kanye lokho athi uza kwenza khona-ke khangela uhlelo lwethu lenhlanganiso yesonto solusingenise emkhuhlaneni wokukhohlwa kwamoya siyahlupheka asikwazi lapho esivele singabakhona omunye uthatha amaphepha akhe kuleli bandla usiya kwelinye ibandla futhi le bandla leli lalinkolo eze laleyo nkolo eze bona lokho esikufunayo njalo omunye u-Amosi ukuza enkundleni lo itsho kanje inkosi singamamukela na njengalokhu abakwenzayo abazange bamamukele bangeke bamamukele lamuhla wayengenelisi ukungenisa ikhanda lakhe endaweni ngitsho ukuthumayela manje yikho kanye ngoba ibandla liyahlupheka ngalo umkhuhlane wokukhohlwa kwamoya manje ngani unkulunkulu wathembisa kulolu usuku lokucina lapho indodana yomuntu izakwembulwa ngokukaluka isahluko 17 esibonakalisweni esasithatha indawo esodoma sizathatha indawo njalo futhi abantu bayakubona kusenziwa futhi abanye babo kabasikholwa bacabanga ukuthi kubamba imicabango bacabanga ukuthi ngumoya kadeveli kuyini bahlupheka ngomkhuhlane wokukhohlwa kwamoya yikho kanye abazwisisi inkosi ujesu kristu uyafana izolo lamuhla lanini nini lokho ayeyikho leso sikhathi uyikho manje kodwa okwenzakeleyo asisenelisi nje ukuzibala kanye lelizwi ngani yena akakwazi loba uyikilabhu kumbe loba ulibandla akafuni ukubizwa ngokuthi ikilabhu futhi angeke abizwe ngokuthi ibandla ngoba ukubizwa ngokuthi ibandla uzazibala kanye lokristu lokho kumupha umkhuhlane wokukhohlwa kwamoya futhi akafuni ukubizwa ngokuthi ikilabhu ngakho akusilo ibandla lepentekosti ibandla lemethodisti ibandla lebhaptisti liyikilabhu yepentekosti ikilabhu yemethodisti lekilabhu yebhaptisti ngoba akenelisi ukubalwa kanye lelizwi futhi lapho ilizwi libonakaliswa bayabe belokhu bengakukholwa kuyisifo umkhuhlane wokukhohlwa kwamoya abenelisi ukuzazi abakwazi ukuthi bangabangaphi kunjalo kunjengokuxubanisa ulutho njengoba ngihlala ngisitsho ngihlezi ngicabanga enye yezinto eyisimungulu kakhulu engingakaze ngiyibone kwakuyimbongolo bona kuxutshanisiwe bona umama wakhe wayelibhiza elinsikazi ubaba wakhe wayengubabhemi futhi akakwazi ukuthi ungowangaphi futhi into yokuqala uyazi ungamzalanisa futhi uthole ubabhemi futhi-ke kumbe uthole imbongolo kodwa imbongolo ayingeke iphinde izizalanise njalo bona yena angeke kawungeke umfundise ulutho yena ulekhanda elilukhuni awusoke ukhulume ulutho ungaphakamisa zona indlebe ezinde ezinkulu futhi uza kulindela ukuze kube lusuku olude lwempilo yakhe engakafi nje ukukukhahlela yikho kuphela uhlezi elindele enye into ukuyephulela kuwe nxa engenelisa futhi lokho kungibeka engqondweni yokunenge okubizwa ngokuthi amakristu axutshanisiweyo sebexubanise ibandla baze bathola umkhuhlane wokukhohlwa kwamoya abenelisi ukuzala ulutho futhi bakhuluma mayelana ngomumbo okuchanisiweyo umumbo okuchanisiweyo awusilutho into embi okwedlulisileyo wake wayifaka emlonyeni wakho loba yini okuchanisiweyo yiso isizathu okufanele uthathe lezi izilimo ezincinyane ezikhuliselwa emangilazini lezi zinto zokuchanisiswa lokhu kufafaza lokhu kunakekela lokhu kutotoza ngani ngoba abangeke basuse izibungu phezu kwazo kodwa isikoto esipheleleyo awudingi ukuthi ufake umuthi kuye ulamandla ngaphakathi kwakhe ukususa izibungu kuye yikho okuthatha ukususa izibungu zokungakholwa zisuke emuntwini kamoya oqotho thatha impongolo endala futhi uqale ukukhuluma laye uthi jono mfana ngifuna ukuthi wenze lokhu lokho uzahlala khona lapho hoho lezo ndlebe ezinkulu zisiya phezulu laphansi ubone amakristu amaningi lenjengalokho abathiwa njalo uthi ujesu kristu ofanayo izolo namhlala nini nini lezi izibonakaliso ziza kubalandela labo abakholwayo ho ngiyakholwa insuku zezimangaliso sezadlula hoho ubona ngakwazi lokho akukholwayo akazi lutho akakwazi lapho avela khona akakwazi lapho aya khona kulo mkhuhlane wokukhohlwa webhiza akakwazi lapho avela khona futhi angeke aqhubekele phambili kodwa ngithanda iliqotho okweqiniso oh uthambile ungakhuluma laye uyazi ukuthi ubaba wakhe wayengubani ukuthi umama wakhe wayengubani ukuthi ukhulu wakhe logogo babengobani kulamaphepha ohlobo oluqotho okutshengisa lapho avela khona futhi ngiyamthanda umkhristu oluhlobo oluqotho ongabuyela yonke indlela elizwini likankulunkulu osukwini lwepentekosti futhi bazibale lapho kanye labangcwele lapho amandla kamoya ongcwele abuya phezu kwabo lolo lihlobo oluqotho lomkhristu uyakwazi lapho avela khona akabalwa kanye lamamethodisti baptisti kumbe enye into balwa elizwini likankulunkulu uyakwazi khona kanye lapho ame khona igazi lobukhosi likayise ligeleza kuye igazi likajesu kristu uyakwazi lokho elikwenzayo ukholwa ilizwi lonke unkulunkulu usebenza ngokudlulisa ngaye futhi akuqinise ngezibonakaliso lezo azithembisa kulandela akala mkhuhlane wokukholwa kamoya ulihlobo oluqotho silili ngiyakuthanda lokho kodwa ibandla lamuhla lilodaba olubile omkhuhlane wokukhohlwa okamoya alikwazi lapho elingela khona likwehliwe ngakho konke lakhohlwa izinto zonke lezi elizenza libe libandla kuyini okwasenza sanothe njengalokho esiyikho selifike endaweni yela odikeya njalo labuyela kuleyo ndawo enothileyo njengalokho u-israyeli ayeyikho lapho lisasengumyanga futhi lenza okokuthemba unkulunkulu kukho konke elalikwenza konke lalilakho lathemba unkulunkulu khona-ke unkulunkulu wayelalo futhi lalingelokomoya futhi laqhubekela phambili kodwa lapho selinothile nanku lokho okwenzakalayo amadolobho abo eseyakhiwe futhi abafazi babo babe lokungaziphathi amadoda abo akuvumela abashumayeli babo bawisela phansi imigoqo futhi balandula abaprofethi futhi yilo uhlobo lwesimo abangena kilo okwabangela lokho kwakuyikukhohlwa lapho lezo zibusiso ezavela khona futhi lani mamethodisti lani mabaptisti lani mapresbyterian lina mamethodisti lingamkhumbula ujohn wesley lina mabaptisti futhi ujohn smith wakhala ngenxa yendaba zabantu kwaze kwathi umkakhe wamkhokhelela etafuleni amehlo akhe avaleka ngokuvuvuka ngokukhala lokukhuleka ubusuku bonke yini indaba ujohn wesley wathi kuye enye yezinto ezinkulu ngiyakholwa kwakungomunye wabobaba bamemethodisti bakuqala owathi ihlazo lamadodakazi ebandla lemethodisti kwakuyikuqala ukuba njengomhlaba sibili babegqoka indandatho phezu kweminwe yabo angathini manje begqoke ogabhudula kuyini okwenzakalayo umkhuhlane wokukhohlwa okamoya khona kanye okuyikho wakhohlwa lapho owavela khona kulazo zonke izinto lezi ngenxa yokupha kukankulunkulu ukulunga kwakwenza kuwe ucabanga ukuthi leyi yinto emangalisayo ikhona kanye lo moya kajesu kristu isiprofetho usambulo isahluko 3 yathi ngoba wena uthi nginothile angisweli lutho futhi ungakwazi ukuthi wena ungumyanga uyisipofu ohluphekayo unqunu futhi awukwazi bona awukwazi kuyini umkhuhlane wokukhohlwa okamoya abakwazi amabandla asele le mali manje akula ndaba lakancane elizweni elinhlanganiso yesonto kodwa elibiza izigidi eziphindwe kazigidi zamadola besakha izigidi lazigidi zamadola ezakhiweni lezinto futhi bejumayela ukubuya kwenkosi sekusondele unothile futhi wathi angisweli lutho abachumayeli abafunde kakhulu abake baba labo bazi okunengi ngesayensi yenkolo kwedlula abake babakwazi futhi banezakhiwo ezinkulu kakhulu indawo ezinhle ezikhethiweyo edolobheni banelungelo kuyo yonke into abafuna kuyenza futhi-ke kuyini abakwenzayo bathola umkhuhlane wokukhohlwa kwamoya futhi bakhohlwa ukuthi kwakunguNkulunkulu obenzela lokho njengo-israyeli futhi ibhayibhili laprofetha ujesu kristu wathumela ingelosi yakhe kujohane futhi wathi leli bandla lesikhathi sokucina liza kubalala umkhuhlane wokukhohlwa kwamoya babengabahluphekayo khumbula bacabanga ukuthi bakhulu bacabanga ukuthi balolutho kodwa wathi babengabahawulayo abahluphekayo abayanga izipofu abanqunu futhi bengakwazi ukuthi akulandlela yokubatshela manje nxa indoda yayiphandle lapha esitaladeni ihlanzekile kumbe umfazi enqunu esitaladeni eyisipofu lokho kungaba yisimo esilusize ukuba esimweni esinjalo kodwa-ke nxa babelengqondo yabo eqondileyo bekwazi ukuthi babengobani ukuthi babengabantu futhi bafanele ukuthi bagqoke impahla awu wena kume phandle lapho bangabantu kumele babalwe kanye losendo lwabantu futhi phandle lapho abahluphekayo abalusizi izipofu labanqunu futhi uye kuye usithi mfowethu unqunu manje lapha ngingudokotela sibanibani wena nje phatheka ngomsebenzi wakho ngiyakutshela ngingokuthilethile awula msebenzi wena mgiqiki ongcwele ukungitshela ulutho batshele akulunganga ukuba indoda yenze lokhu labantu ukwenza izinto abazenzayo futhi bazakwenza wazi ukuthi umthumayeli wabo olokucabanga okubanzi bona kuyini sebekhohliwe imilayo yenkosi ujesu kona-ke wamenza wehla phansi futhi wenza izibonakaliso lezimangaliso lezo athi uzazenza abafuni ukuzikholwa umkhuhlane wokukhohlwa okomoya bona sebekhohliwe futhi banqunu futhi bengakwazi bengakunanzeleli bayacabanga ngoba nje ngingowebandla yikho kuphela okufunakalayo omfo wethu lokhu akutsho lutho kunkulunkulu ukwedlula ukuba ngumasoni kumbe enye into loba yiphi enye ikilabhu ukuba ngowebandla lokhu akutsho lutho kunkulunkulu kumele libe ngamadodana lamadodakazi kankulunkulu kumele lizalwe ngunkulunkulu futhi unkulunkulu uyibizwi lapho ngisiba ingxenye kababa wami ngaba ngubaba wami wonke lapho siba ingxenye kankulunkulu uba ngunkulunkulu ngokugcweleyo ilizwi lakhe lonke uyalikholwa lonke umkhuhlane wokukhohlwa kwamoya aluba ungazange wazi ilizwe lakho ukuthi lalingubani futhi nxa unjalo uzavela emulini enhle engithemba wavela kiyo xa wavela emulini enhle yabantu futhi aluba ungakhohlwa ibizwo lemuli futhi uhambe phandle lapha uphila uyangisayo bathi jones akusiyo ibizwo lakho yini kumbe loba ngubani alaliyilo awu kangikwazi ukuthi ngangingubani bona kulungile bona leyo yinto embi kakhulu ukuba yiyo isimo esesabekayo ukungena kuso awu yikho nje lapho ibandla eselikhona kumele libe limele ujesu kristu kodwa likhohliwe lokho ngoba lile lingenise phakathi kwalo izivumokholo nenhlanganiso zamasonto ukuthi bamukele lokho esikhundleni selizwi futhi banqunu bayizipofu bayahawula futhi bengakwazi futhi kungela ndlela yokubatshela ngayo ngingaphinda ngingabi sepeni ngamunjalo kodwa lokhu isikhathi sinye abaza kukuzwa bona kulungile mina nje kangilamlandu ngalutho kodwa ukuhlanyela inhlanyelo unkulunkulu ukuqondisa khona emhlabathini lapho okufanele ukuthi kuhambe khona bakhohlwa yebo bakhohlwa ilizwi lesithembiso bakhohlwa u-israyeli wayekulolo hlobo lwenkinga lapho ujesu esiza base bekhohliwe bakhangela o bathi bayakholwa ukuthi kulo mesiya ozayo kodwa lapho umesiya esiza futhi wazivala kanye lelizwi babele mikhuba eminingi baze benza ilizwi likankulunkulu laba yize futhi ujesu wathembisa ngaphambi nje kwesikhathi sokucina njengoba kwakunjalo esodoma futhi kuzakuba njalo futhi kuzakubonakaliswa futhi abantu bangabemikhuba baze benza isithembiso sikankulunkulu saba yize ngemikhuba yabo umkhuhlane wokukhohlwa kwamoya umkhuhlane wokukhohlwa kwamoya yikho kanye okuyikho bona sebekhohliwe izinto lezi oh ngingowalokhu ngenza lokhu ngadansa emoyeni ngenza lokhu awu minabo lokho akulalutho lokwenza ngakho ngithola kancane ungaba njani umkristu futhi ulandule ilizwi awungeke ukwenze unkulunkulu uyilizwi xa ilizwi likuwe wena lelizwi lingokufanayo konke ilizwi eliyikho uyikho ameni nxa ngiphila kulesi sizukulwane lokho lesi isabelo selizwi elikuthembisileyo okwalesi sizukulwane kumele ngibe yilokho nxa ngiza kuba ngumkristu kumele ngibalwe kanye lakho konke ibhayibhili elikuthumayelayo lelikumelayo haleluya liza ngibizwa mgiqiki ongcwele kungenani futhi ngizwa ngikhonekile sibili khona manje ebo mnumzana Kufanele ngibalo kanye lakho konke okuchiwa ilelo Bhayibheli. Ufuthi lipha lokho elikuchoyo. Futhi nqa ngingajoyanga ilo mkhuhlane osukulo lamhlanje. Wokukhohlwa kwamoya walamuhla. Ngiza kuba futhi ngiza kubalwa kanye lakho. Nqa ngililandula. Khona ke ngilo mkhuhlane wokukhohlwa kwamoya. Enye into eyenzakele. Ngamukele isivumo kholo kumbe imfundiso. Kumbe ibanda elithile kumbe iqembu labantu. Angeke ngikwenze. Lapho ke izivisiza futhi izibonakalise ngokwalo. Yiso isizathu uJesu wayengazange azakale. Oh bathi awu, indoda ayingcwele lo mpristi wethu ongcwele okungcwele kwethu lokhu. Futhi uJesu wathi, ningabakayihle odeveli lemisebenzi yakhe lizayenza. Belikwazi uKhayini wanikela ngomhlatshelo omuhle laye. Wayephelele. Wakha ialtare waguqa phansi futhi wakhonza. Futhi wanikela umhlatshelo futhi wakhuleka kuNkulunkulu. Uthi nqa uNkulunkulu, yikho kuphela uNkulunkulu akufunayo. Uba wena ube ngwebandla futhi ube le-altari. Futhi ubhadale okwethumi kwakho futhi uye ebandleni futhi uphile impilo enhle. Nqa kuyikho kuphela akufunayo. Wayengalunganga ukulahla uKhayini. Ngoba wenza into efanayo. Yebo mnumzana, yikho kanye. Kodwa inkolo itho izimbozo, futhi awungeke umbozo ngemisebenzi yakho emihle. Kule nto eyodwa kuphela uNkulunkulu aza kuyamukela. Futhi lelo ligazi likaJesu Kristu. Yiso kuphela isimbozo. Ngaphandle kwalokho, nga ungathi gcina isivumo kholo, umkhuhlane wokukhohlwa kwamoya. Yikho lokho okwenzakeleyo. Manje nanzelela. Sebekhohliwe ilizwi labo, sebekhohliwe iBhayibheli, bakhohliwe isithembiso, bazama ukuphila phakathi kokuphandleka kwalokho iMethodist eyayiyikho, lokho iBaptist eyayiyikho, lokho omunye umuntu ayeyikho. Nansi isithembiso sosuku futhi uNkulunkulu ekukhuluma ngelizwi lakhe, futhi eqinisa njalo efakaza ukuthi kunjalo, futhi lokho ebengakukholwa khona, umkhuhlane wokukhohlwa kwamoya, kunjalo sibili, opheleleyo, abomkhuhlane wokukhohlwa opheleleyo, abakukholwa lakancinyane. Isotsha laseFrance, ngatshelwa indaba encinyane. Singakavali angazanga ukuthi isikhathi sesihambile kangaka ukuthi ngilamaphethi angaba lithumi amanothi lapha aseleyo ngiza kuthatha ngesinye isikhathi. Nanzelela, isotsha laseFrance babelexhuku lamasotsha ebutweni futhi babelala umkhuhlane wokukhohlwa kuvela ekwethukeni empini futhi babelohlelo futhi babiza futhi bavumela abantu ababeswela abathandekayo babo ukubiza lokubona nxa babengazi laba bafana ukungelathemba kubo mhlawumbe oyedwa kumbe ababili phakathi kwabo bakubamba futhi-ke bathatha abanye babo babeza kubafaka phakathi esibhedlela sabaphambeneyo lapho ababezamele bahlale khona impilo zabo zonke. Babehamba phezulu ohlangothini loqaqa isitimela sidonsa futhi bama esitishini bavumela abafana baphuma futhi belule inyawo zabo futhi abalindi baphuma baya oqaqeni ukubakhangela ngoba ngomkhuhlane wokukhohlwa ngani babefanele babakhangele. Ngakho bakhangela omunye umfo omncinyane lapho waphuma futhi waqala ukukhangela kulelo tanka lamanzi. Wakhangela yonke indawo phezu koqaqa wahlikihla ubuso bakhe futhi wakhangela isisa futhi wakhangela njalo futhi wabona lelo tanka lamanzi. Wakhangela yonke indawo esitishini futhi waqala kuhamba kulokuthi umlindi amnise wamlandela. Wahamba phezu koqaqa phansi endledlaneni wachibilikela kwesokunene futhi wahamba phezu kolunye uqaqa oluncinyane futhi weza endlini encinyane yezigodi wakhangela usiza emvulandini indoda endala lodondolo esandleni sayo. Waphuma phandle futhi waphosa ingalo zakhe emsingatha wathi, ndodana yami ngangikwazi ukuthi uzaphenduka. Wangitshela ukuthi ubufile kodwa ngazi ukuthi uzaphenduka. Futhi umfana waqaqabuka umkhuhlane wakhe wokukhohlwa wamthiya. Wakwanisa ukuzazi ukuthi wayengubani, wazi ukuthi lo kwakungubaba wakhe. Oh sotsha lesiphambano, owethuswe ukufundela okuningi kakhulu, ukwethuka okuningi kangako kwenhlanganiso zamasondo lezivumo kholo lezinto zomhlaba. Kungani ungacezukele eceleni nje okwemizuzu emilutshwane futhi uhambe ukhangela ebhayibhilini? Ungazula ngalapho futhi ungazithola utshengiselwa lapha elizwini njengekholwa ezinye zalezi nsuku. Ungayekela ukuba mazi, ungaqaqabuka ngokwakho njengalokho indodana yolahleko eyakwenzayo futhi uzifumane wena. Ungafumana ukuzazi kwakho emazwini kaNkulunkulu. Omunye umuntu wathi ngolunye usuku kungasikude wathi, kodwa mfowethu Branham, khangela thina abantu bepentekosti ngamabandla bani amahle lawo esilawo. Ngani thina silabachumayeli abafundisiweyo. Lalela, lapho indoda ithatha umfazi akathembi ebuhleni bakhe. Hatshi, uthemba ekuthembakaleni kwesifungo sakhe, ilizwi lakhe. Akathembeli ebuhleni bakhe, uthembela ekuthembakaleni kwakhe. Futhi iyo indlela lapho uthada kuNkulunkulu. Ngawuthembeli ebandleni elikhulu elihle ongalakha, kodwa esithembisweni leso Jesu Kristu asenzayo ukuthi ngingofanayo izolo lamhlala nini nini. Liyakukholwa lokho na? Akasikhothamiseni amakhanda ethu okwesikhatshana nje. Ngingazi lobu busuku esakhiweni lapha, lapho abantu abahlezi khona, lapho okulamadoda khona labafazi abalaphakade abantu abajonge ebulaphakadeni futhi uyazi ukuthi ngolunye usukumbe olunye kumele uhlangane loNkulunkulu futhi angazi ngawo lomoya omncinyane ngalo umkhuhlane wokukhohlwa futhi ungabalwe entweni engasiyo futhi ungathanda ukungazathi uyazulazula ngalapho lobu busuku futhi ufumane xa ungeke ubalwe kuKristu Jesu ungaphakamisa isandla sakho uthi ngikhulekile mfowethu Branham ngifuna ukubalwa njengomKristu oqotho ikholwa leqiniso uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise akubusise oh yebo kuyo yonke indawo iNkosi uNkulunkulu ikubusise omunye umuntu phezwe ebalikhoni uthi mfowethu ngiyakholwa sibililelo liqiniso ngiyakholwa njengamaKristu asisiwo maKristu njengalokho ababejwayele ukuba yikho eminyaka edluleyo ninake abantu bePentecost lapho omama benu labo baba benu babevame ukuma esitaladeni phandle lapha futhi bechaya ithamborini endala futhi omama wakho ukuthi yena wenza kanjani ukuwaqala ukukhathala futhi wahlupheka ngani bantwana abancinyane okwesinye isikhathi wenza ukuhamba ungelampahla na yonke enye into kodwa obaba nomama babethembekile kunjongo ukubamba uKristu kangela lokho lina bantu bePentecost elakwenzayo iminyaka engamathumi amahlanu edlileyo lapho umandlanganisweni yikho lokho okwenza lina iPentecost lazehlukanisa kwabangakholwayo futhi njengengulube isiya emadakeni ayo lenja emahlanzweni ayo ibuyele futhi lenza okufanayo lenza uhlobo olufanayo lwenyakanyaka elapho makuyo yini uhlupho umkhuhlane wokukhohlwa okamoya waqhamuka phakathi kwabantu lesivumo kholosenu lamaphepha enu enhlanganiso yesonto manje futhi likhona kanye labanye babo bonke ifuna ukuba kanye labanye babo bonke ivumele abafazi benu ukuthi bagele inwele zabo bazipende lina liyabavumela ukuthi benze zonke izinto lezi livumela zonke izinto lezi emabandleni kuyini umkhuhlane wokukhohlwa okamoya khona ke into yokuqala uyazi lapho uNkulunkulu eqala ukuvakatsha phakathi kwabantu khona ke kuyini okwenzakalayo awungeke ukwamukele bona ukugula kakhulu ngomkhuhlane wokukhohlwa bona into kuphela owake wayizwa alicabangi ukuthi kumele lichezuke kulezo sivumo kholo nje okwemizuzu emilutshwane futhi lithathe iBhayibheli futhi libone lokho umKristu afanele azibale kanye lakho lezi izibonakaliso ziza kubalandela labo abakholwayo imisebenzi uPetro wathi pendukani ilola lo wenu futhi libhabhathizwe ebizweni likaJesu Kristu akukho ukuthethelelwa kwezono futhi liza kwamukela isipho sikamoya ongcwele ngoba isithembiso ngesenu labantwana benu lalabo abakude lalabo bonke inkosi uNkulunkulu wethu eza kubabiza ngabe litshela ukuthi lokho akusikho khona ke umalusi wenu ulodaba olubi lomkhuhlane wokukhohlwa okamoya angeke azifumane ebalwa kanye lalelo bandla hathi inhlanganiso ibandla omzimba ofihlakeleyo kaKristu manje umoya ongcwele ulapha ulapha ukwenza khona kanye lokho athembisa ukukwenza manje lapho isaselapha lamakhanda enu ekhotheme qhubekani likhuleka makuthi umoya ongcwele akhulume ngokwakhe futhi ubone ngalokhu loba ngubani uyakwazi lokho isithembiso ukuthi siyini kulolu suku manje lina eli lesidingo lobu busuku lina abanengi benu liphakamise izandla zenu lingakenzi lokho ngingazi lapho sisaselapha futhi sikhulekele sibili abagulayo ngingazi ngali ngasuka kulokho ukungakholwa leyo nhlanganiso yesonto leso sivumo kholo esikutshela ukuthi izinto lezi azinjalo lo ongakutshela ukuthi kungokukadeveli lapho besenza lokho kabasoze bathethelelwe kulumhlaba kumbe umhlaba ozayo sithini aluba lokhu kuliqiniso cabanga nje sithini aluba kuyikho khona ke ungaphi ubona awudingi ukuba ukukhulume ukholwa enhlizweni yakho futhi kulabantu lapha abakukholwayo lokho ihlale khona lapha okobusuku bokugcina obubili ngithwele nzima ngaphansi kwenye into nje minabo ngibambe futhi ngilume ulimi lwami okwenqaba ukukubizela futhi khumbula mngane kuphakathi kwakho loNkulunkulu sithini nqa kungayisikho futhi ucabanga lokho yakwazi lokho okwenzakalayo awuzoze uthethelelwe ngakho umkhuhlane wokukhohlwa kwamoya uza kuqhubeka usiya khona ekufeni okulaphakade ukungakholwa lo ongakholwayo usevele walahlwa manje khulekela umkhuhlane wakho uthi inkosi Jesu wathembisa ngi mhlawumbe abemzini lapha abangakaze babe lapha ngaphambili uJesu wathembisa njengalokho kwakunjalo ngizathatha umbhalo owodwa ngensuku zikaLothi lapho uNkulunkulu ebonakaliswa emzimbeni wenyama nabantu uAbrahama iqembu elikhethiweyo iqembu elibiziweyo futhi ibizo lika Abraham lantshintshwa laba ngu-Abrahama. Khona-ke wabona ibizwi lisenziwa inyama futhi ladalula imicabango eyayisenhliziyweni kaSara. Futhi lapho inzalo yobukhosi ka-Abrahama isiza, yikho lokho akwenzayo. Futhi bambiza uDavid wathi, manje lapho umoya ongcwele usiza uzakwenza into efanayo. Wathi, manje kulokuthethelelwa lapho ongibiza lokho, kodwa lapho ukhuluma kubi ngomoya ongcwele akula ukuthethelelwa. Manje makuthi yena emandleni akhe abuye kulumbuthano wabantu loba ngaphi lapho okhona, futhi lokudalula kwakhe kukamoya etshengisa ukuthi uyilizwi, ukuze kuthi nxa kulabanye lapha abahlupheka ngomkhuhlane wokukhohlwa ukuthi abasoze woza kuba kungelazaba ukubizela ku-altare kungakenziwa. Inkosi uNkulunkulu mayisize. Manje namakhanda enu ekhothanyisiwe, sikhuleka ngokuhlonipha. Kubona kule khosikazi elihlezi lapha phambi kwami, uphakamise izandla zakhe ebusweni bakhe, ubulawa isimo somgogodla futhi njalo ulokunqineka. Ulohlupho lwesisu futhi uhlezi lapha phambi kwami manje, futhi angabakwazi, akaveli kuleli lizwe, uvela edolobheni elithiwa Makhona. Yebo, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu engangitshela ukuthi ungubani? Unkosazana ayesi. Nxa kunjalo phakamisa isandla sakho. Ngingumfokazi kuwe, kuliqiniso. Kayisikho na? Manje uhlupho lwakho seluphelile. UJesu Kristu uthinte isambatho sakhe, ukusilisile. Manje kukholwe nje. Kule ndoda ehlezi ngemuva kwesakhiwo udinga ubhaphathizo lukamoya ongcwele. Ufuna ubhaphathizo ngomoya. Ume lapha phambi kwami. Ayiveli lapha layo. Uvela eCaroline, Charlotte. Lipo, libizo lakhe. Kholwa ngenhliziyo yakho yonke futhi uNkulunkulu uza kugcwalisa ngomoya ongcwele, mfowethu wethu, nxa ungakukholwa. Lapha kwesokunene sami nansi indoda lomkayo abahlezi khona kanye phambi kwami lapha. Yizithandani ezindala kwesokunene sami. Ikhosikazi libulawa isimo sethumbu lomphumelo. Indoda yakhe ilohlupho lwenhliziyo. Ngabaveli lapha, bavela eTennessee. Numzana lonkosazana Thomas, ngali ngakholwa ngenhliziyo yenu yonke. Phakamisani izandla zenu futhi lingemukela ukusiliswa kwenu. UJesu Kristu uyaphilisa, yikho kanye athembisa ukukwenza. Kodwa angikaze ngibabone abantu empilweni yami umkhuhlane wokukhohlwa okamoya. UJesu wathi, imisebenzi engiyenzayo liza kuyenza lani okwesikhatshana, futhi umhlaba awusayi kungibona njalo. Kodwa lina liza ngibona, ngoba mina isabizwana somuntu ngiza kuba lani njalo lakini kuze kube sekupheleni komhlaba. UJesu Kristu ofanayo izolo lamuhlala nini nini. Manje emadodeni labafazi phakathi lapha, labo abalenye into embi ngani, okuthi awukwanisi nje kalula ukuthi ubone kanjani lina liyafuna ukukholwa, kodwa alikwanisi nje ukungena kikho, uthi ungathanda ukukhulekelwa, ufuna ukumamukela lapho usasebukhoneni bakhe. Ungabuya futhi ume khona lapha eceleni kwami, mangikhuleke futhi ngibeke izandla phezu kwakho. Nxa ungabuya khona phezulu lapha manje, lina elihluphekayo njengalokho ngomkhuhlane wokukhohlwa okamoya, futhi lingafuna ukukhulekelwa ukuthi lingakhululwa kulokho. Nxa ungasilo ungasilo ikholwa kodwa ufuna ukukhulekelwa, uzani phezulu lapha futhi lime. UNkulunkulu akubusise jaha. Omunye futhi buya. UNkulunkulu akubusise khosikazi. Woza. UNkulunkulu akubusise khosikazi elincane. Omunye umuntu ungabuya. Buya mana khona phezulu lapha nje manje. Umkhuhlane wokukhohlwa okamoya. Kanifuni ukuhlaselwa yilokho. UNkulunkulu inde. Makuthi ngife ukufa okwaloba yini. Kodwa ungangivumeli ngife lokho kufa. Njengongakholwayo. Woza umamukele manje. Ungeke ukwenze yini. Wozani libuye futhi lehle phansi kubhalikhoni. Bangani. Amasitebhisi amalutshwane nje. Phansi lapha. Futhi kungatsho umahluko phakathi kokufa lokuphila kuwe. Khangela. Angeke ngenze uKristu enze ulutho. UKristu kadingi enze ulutho, kodwa into eyodwa. Kumele agcine ilizwi lakhe. Kumele enze lokho ukuze abe nguKristu, abe nguNkulunkulu. Kumele agcine ilizwi lakhe. Manje khumbula, nxa ungaqinisekanga ngesehlakalo sakho, kungani ungehli phansi manje? Nxa ungowenhlanganiso yesonto, nxa ungumzukulu wePentekosti, uNkulunkulu akala bazukulu. Ulamadodana lamadodakazi, kodwa akala madodana lamadodakazi abazukulu. Bona, uNkulunkulu akala lokho. Ulamadodana lamadodakazi nje. futhi uyakwazi ukuthi kawusuye mhlawumbe ukhulume ngendimi ungabe utshansile ungabe wenze konke lokhu lokho kulungile angilalo utheko olubi ngakho kodwa nxa ulokhe usasela lowo mkhuhlane wokukhohlwa okamoya yehla phansi futhi ubuye lapha futhi ume lapha asikhulekeni ngakho lithini na lunga lebandla nje njengebizo kuphela kungani ungabuyi phezulu lapha futhi siqedelane lakho khona manje angifuni kusuka eBirmingham lapha futhi ngisazi ukuthi ngolinye usuku lapho ukwabilelwa kusiza futhi kumele ngime lapho phambi kwenu kumbula ngizahlangana lani njalo nga ngingasoze ngihlangane lani lapha kulokhu ngombe ngiza kuhlangana lawe ekwahlulelweni futhi kumele ngikuphendulele lokho engikukhulumileyo lobu busuku manje lalelani phendukani bangane phendukani phumani phakathi kwakho phumani lapho wozani manje lokho kumele kwenze wonke umfazi welenwele ezigeliweyo kuleli lizwe kumbe lindawo abuye phezulu lapha manje kunjalo sibili lokho ukuthi awulamusa oweneleyo ukuthi uthi ngempela ngifuna ukuyekela inwele zami zikhule mfowethu Branham kufanele ukungile awu ngangilamusa ukukwenza ngani wena uthi ngabe lokho kulani lakho lapha kungasikude umthumayeli omkhulu sibili wabuya kini futhi wathi ngifuna ukubeka izandla phezu kwakho mfowethu Branham wathi umuntu wonke ukubala njengomprofethi ngathi angikaze ngithi ngingumprofethi wathi kodwa abantu bakuthatha njengalokho uhlezi udabula labo bafazi mayelana ngokugqoka ukabhudula futhi oh indoda umpete postali futhi wathi mayelana ngokugqoka ukabhudula lokugela inwele zabo lezinto wathi lo awusiwo umsebenzi wakho wathi umsebenzi kabani khonake futhi wathi labo bantu kungani ungabafundisi labo bafazi ukuthi khona babe lezipho zikamoya ezinkulu futhi usize abantu kulokuzama ukuthi wathi bakuthatha njalo wena lokho obatshela khona baza kukholwa wathi kungani ungabatsheli ukuthi bathole kanjani izipho ezinkulu lokusiza abantu kulokuhlala ubacala ngathi ngingabafundisa njani isamo esinzima lapho bengeke bafunde iziqa oABC babo bona kumele uqale phansi penduka kumbe ubhubhe manje usungazibonela penduka kumbe ubhubhe uJesu Kristu uzibonakalisile ngokukhulu lapha busuku ngobusuku futhi lobu ibusuku ebesiguqukela kulokhu kusindiswa ngamasitebhisi amalutshwane phezulu lapha futhi ngilesikhathi esiningi sokulinda kumbula Birmingham igazi lakho alikho phezu kwami angilacala futhi nxa ulo moya ongcwele sibili ulethuba lokubuya manje futhi nxa ubulawa luhlobo lokuba ngobandla lokho osokukubangele ukuthi ube lomkhuhlane wokukhohlwa okomoya kungani ungabuyi na uJesu uyiselapho awungeke ubuye na manje abanye abantu basuke kubhali khona bengilindele ukubona lapho abakade bekhona bephuma kumbe besiza ku-altari lapha phansi lapha wozani phezulu ngalapha kunjalo lina elilapha wozani lime ngaku-altare lithi sengiqedile ngalokhu yebo bebesehla phansi amakhosikazi amabili lokho kuhle wozani khona phezulu manje amasitebhisi amalutshwane kikho futhi wona amasitebhisi angatsho umahluko manje khangela ngifuna kulibuza enye into aluba engabuya lobu busuku oh uthi akabuyi kangikwazi ukuba uyeza kumbe hatshi lesi isibonakaliso sokucina kumbula icho kanje inkosi selakela ngizwa ngikutsho lokho kuphela lokho okwakuliqiniso libona isibonakaliso senu sokucina lokho kusembhalweni ubonile isibonakaliso sakho sokucina Pentecost ungaphiceki manje lalokho akuthembisa u-Israyeli ngemva kokuhlwithwa lokho akusuwe seliphelile khonake bona manje lusuku lwakho manje isibonakaliso sakho manje isikhathi sakho ungakulahli ungakwenzi kungangcono ubuye uyangikholwa ukuba inceku kaNkulunkulu na khumbula Birmingham angikaze ngihlangane labantu abahle kangaka lingabantu abahle kakhulukazi engingafuna ukuhlangana labo empilweni yami kodwa lidinga imvuselelo liyafa lithatha mkhuhlane wokukhohlwa okamoya liyafa lingakwenzi lokho vuselelani lokho elilakho kuletheni njalo ngokuphangisa uJesu engakabuyi okulungile lapho besaqhubekani lisiza bavumeleni nje baqhubeke besiza sesithole bonke labo inkosi ebabizayo phezulu lapha woza manje susa lo mkhuhlane wokukhohlwa umelaphi omkhulu ulapha ukusilisa lokho awususe kuwe ufakazile ukuthi ulapha bangaki abangakubona lokho ngokuphakamisa isandla sakho uthi ngiyakukholwa ngeqiniso ukuthi wathi uza kwenza lokho bona manje ulapha bona Bona, uyakholwa. Futhi bangaki abaziyo ukuthi ngilitshela iqiniso ukuthi liyafa futhi lidinga imvuselelo. Bona, kuliqiniso. Lingabantu abahle, awungeke uthole abangcono. Akula ukuthi akwenhliziyo okungcono ngaphansi kwalawa mahembe aseningizimu phansi lapha. Kunjalo, abantu abaqotho. Kodwa abantu, kungcono livuke ngokuphangisa. Ngeholo elingalicabangiyo, kungenzakala. Ungayekela ukwenzakala angazi. Kodwa khumbula uthola isixwayiso sakho sokugcina. Ngakho baleka lapho usasele isikhathi sokubaleka.
Woza manje ingqeke kuphela besiza ngizaqhubeka ngilindele ngoba benga umphefumulo owodwa oqhakatheke ukwedlula imihlaba ezinkulungwane ezilithumi. Ingqeke kuphela abantu besuthiswa ngizathanda ukubona lokhu kuqhamuka kusiba imvuselelo enkulu engabeka ibandla lonke ngalapha futhi ingepula ukwehlukana kwenu futhi lisusele khatshana bonke lobo bumina futhi lamukele umoya ongcwele. Lithilo ukuthi liyakukholwa, lithilo ukuthi liyakukholwa futhi lapho kusiza ukuzibonakalisa khona ke liyazehlukanisa omunye bamunye. Kungani singahlanganisi inhliziyo zethu lelizwi likaNkulunkulu futhi sikholwa iqiniso? Yikho lokho lizaqhubeka nje lisifa lisifa futhi liyakhona phandle eLawudikeya khona kanye lokho akuthembisayo. Kuza kuba ngaleyo ndlela, angeke libuye manje. Manje lusuku, manje isikhathi esivunyelweyo. Khangela lokho umoya ongcwele oza kwenza. Manje ngifuna bonke abathumayeli lapha abale ndaba lalaba bantu. Wozani likhuleke lami futhi. Wozani phezulu lapha, bonke abathumayeli abale ndaba lalaba bantu. Wozani, wozani nje khona ngalapha, futhi lingene phakathi kwabantu. Umthumayeli kumbe osebenza abantu, osebenza abantu olungileyo, abafazi abangafuna ukuma kanye labafazi laba manje. Ngiza kukholwa ngenhliziyo yami yonke ukuthi umoya ongcwele uzabuya kulindawo khona lapha manje, futhi azibonakalise nje phakathi kwabo bonke laba bantu. Manje makuthi ngilayele abantu laba lapha kuqala. Manje bangane, noba yini elikulandileyo lapha, iyakwazi futhi ngingakutshengisa kini. Uzathatha munye ngamunye sililethe phezulu lapha kupulatifomu, futhi akusoze kube lento eyodwa leyo angasoze ayenze yaziwe. Manje lokho bekunjalo kusukela ngisase ngumfana omncinyane. Leso sipho asibuzwa, kodwa umbuzo ikuthi ungakwemukela na, uyakholwa na? Manje kulapha hawu, ngaye lapha khona ke kulento eyodwa kuphela, uyagcina ilizwi lakhe. Khona ke kholwa nje ukuthi uyakwamukela futhi ukuvume futhi uphakame futhi uthi Nkosi uNkulunkulu ngilapha ukukwamukela futhi nje uhlale lapho kuze kwenzakale. Njengoba uDr. Robinson wathi ngesinye isikhathi esingili yomuntu, wathi Nkosi nga ungangiphi umoya ongcwele lapho uphenduka uzafumana ingqumbu yamathambo ilele khona lapha. Wayeqiniseke okupheleleyo futhi awuyi kuthola ulutho kuNkulunkulu uze uchiseke okweneleyo. Manje unanzelele isimilo salamuhla, ngabe unanzelele lamuhla lokho esikwenzayo na? Thina ngempela silo nkulunkulu oweneleyo ngathi size sifike kupulatifomu sithi yebo, mhlawumbe kungcono ngibuye phezulu. Manje lesi sihlakalo somhlaba jikelele, yebo kungcono ngiye phezulu futhi ngime uthi awu awu angazi nangu ngilapha bona. Uyindawo bani yokuba kiyo? Ngakula mlilo ovuthayo, ngakula kuchisekela, ngakula kungena phakathi kwakho. Futhi njengomvangeli, lokho nje kuyangibulala ukubona abantu bakaNkulunkulu kulezo simo. Kumele sibe semlilweni. Kodwa uyabona kuyini okuyikho na? Yikho kanye engalitshela khona isambulo 3 ubuthukuthuku. Futhi wathi ngoba ubuthukuthuku khona ke ngiza kukukhafula emlonyeni wami. Kunjalo yikho lokho akutshoyo futhi nga watsho ukuthi yikho lokho azakwenza. Ngakho masingabi yilelo xuku. Ulapha unesidingo, asisitholeni kumbe sife khona lapha. Kunjalo asisitholeni kumbe sife. Manje mfowethu othandekayo dade, ngangingehla phansi futhi ngilisize ukwenza enye into. Ngingakwenza sibili. Manje ngesipho ngingakutshela lokho okulandileyo lapha. Ngingalitshela khona lokho ngomoya ongcwele, ngomoya kaNkulunkulu. Ngilitshele lokho elikulandileyo, lokho elakwenzayo, lokho elizakuba yikho kwelakusasa, kumbe enye into njengalokho. Kodwa lokho akukunakekeli. Kumele wamukele lokhu ngokwakho, kumele kube nguwe. Manje selilungiselele na? Phakamisa isandla sakho uthi sengilungiselele, sengilungiselele ukufela khona lapha. Manje ungakwenzi ngaphandle uzimisele sibili. Ngilungele ukufela khona lapha, kumbe ngithole lokho engikufunayo kuNkulunkulu. Ameni. Usulungele sibili na? Khona ke makuthi umbuthano usukume yonke indawo. Manje ndawonye, ndawonye. Kasizibambaniseni ndawonye. Kasikhulekeni futhi nje kasi linabathumayeli manje. Hambanini kulaba bantu lapha, wonke umuntu, futhi limela izandla zikaKristu manje. Lina elifuna umoya ongcwele, lina elifuna lezo zehlakalo. Hathi amadlabuzane athokozisayo. Ufuna umoya ongcwele, impilo, imbewana yempilo phakathi kwakho. Futhi ufuna ukuqeda umkhuhlane wokukhohlwa okwenza ukungenelisi ukubazazi. Awukwazi lapho oma khona, awukwazi ukuthi uyini. Asiqedelaneni lakho khona manje. Kulokuzalwa kwakho okutsha lapha. Ukuqotho okuzalwa okutsha okuqotho. Manje kasibekeni izandla zethu phezu kwalaba bantu kasi wonke umuntu phakamisani izandla zenu ukuthi likhuleke ngenhliziyo yonye. Baba osezulwini, ebizweni lenkosi uJesu, sibe nkosi. Ukuthi ebizweni likaJesu Kristu, ukuthi umoya ongcwele uzabuya lobu busuku, lumgqibelo ebusuku, lapho umoya ongcwele owehla njengomoya olamandla ovunguzayo. Makuthi laba bantu babhambathizwe kumoya ongcwele. Makuthi umlilo lamandla kaNkulunkulu angabajiki. Ngabe lapha ekuseni babadlale, badlale kuze kuthi umoya ongcwele abuye. Yiwo umqondo, yikho lokho, nonko lapho. Lo umoya ongcwele usiza. Sengiqedile ukukwenza, ngiyakwazi lokho. Ikho kuphela, kukholwe khona manje, kwamukele. Gcwaliswa ngezibusiso zakhe.